Ekhuluma emele umkhokheli we-MDC Alliance uMnumzana Nelson Chamisa, uSenator Siphiwe Ncube uthe ibandla lakhe likhathazekile ngendlala ihlasele uZulu elizweni esidale ukuthi iningi lingajabuleli kuhle ikhefu lekhisimusi lelokwamukela umnyaka omutsha.
Sigcwalise isifiso sikaPresident akade ekhangelela ukubana abantu ngaba badle ikhisimusi kodwa abasayidlanga ikhisimusi, sebeza kudla ini? Siyakubonga ke lokhu kubana akhumbule abantu abaphila kulona lelizwe elinzima kangaka, ukubana nxa kudliwa kudle wonke umuntu, kungadla abanye abantu basale belanda.
Unkosikazi Jane Dewa odabuka kwa-14 eKwanda South uveze injabulo enkulu ngesipho asitholileyo.
Ngibonga lesipho engisiphiwe nguPresident wami uNelson Chamisa. Ngisithi mkomana ngaphindi andingathabe kakhulu ngesipho esinje. Ngibe ngingacabangela ukuthi ngizathola into ezinje. Siyake siwabona mahamba kodwa sikaze siwabona enje.
Okugcizelelwe ngumnumzana Msindiswa Mpofu okavillage 3 eNandeni eGwanda North.
Ngisithabile kakhulu isipho lesi. Angikwazi ukuthi vele singambonga njani. Sakuthemba ukuthi labe le mpilo ende aqhubeke azizwe lo mlando wokuthi abantu siyakhala sifisa ukuthi ngabe nguye ophambili osikhokheleyo.
Umnumzana Justin Majalo lilunga le-National Executive AMDC Alliance uthi baningi abantu ababhekane le ndlala. Abakhubazekileyo kanye lezalukazi lamakhehla baseGwanda abangaba ngama-30 baphiwa ukudla okugoqela irayisi, ithukela, amafutha okuphekisa, iflawa kanye lendumba.
Konoko kulutshwana kona laba abalutshwana abakhethiweyo bamela bonke abasemumeni ofana lawo nalowo. So yiyo ikhisimusi ethe sizolipha yona namhlanje.
Okungamanga kuhle komnotho weZimbabwe kanye lokuqhamuka kwegcona le-coronavirus kudale ukuthi beduma ikhisimusi elonyaka. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.